bathi ubudlelwano belizwe lemelika leZimbabwe bukhathekile kakhulu ngakho ke bafisa ukuba uBiden azame ngamandla wonke ukuthi akhulumisane nenkokheli yeZimbabwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bangephuli amalungelo kwaZulu njalo bathuthukise umnotho ngemfanelo. Bathi kuyazakala ukuba uBiden ngomunye walabo abantu abakhuthaza ukulotshwa kumthetho wokujezisa inkokheli yebandla leZANU-PF weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngomnyaka ka-2001. Phansi komthetho lo, ilizwe leMelika lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olubalulekileyo kwembiwo ngemfanelo igolide lokunye kungephulwa ilungelo likaZulu njalo kuvuselelwe umnotho. EleMelika lethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho lisithi bephula amalungelo kaZulu. Umnumzana Brilliant Mhlanga ngomunye wabantu abathi uBiden ukhangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise ukuhlupha abantu bakweleZimbabwe.
Cabanga ukuthi uBiden uzayenza ngcono kulo mongameli Trump ekhethe ngekhala ukuthi abamhlophe kuye yibo ababebuya kuqala.
Lokhu kusekelwa umnumzana Clifford Ndlovu ohlala eZimdabule eNyamandlovu esabelweni seMatoreli North.
Umongameli omusha lo engangena mbona ubudlelwano kuzabe buhle kakhulu leZimbabwe ngoba laye umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhanya ukuvuma ukuthi besebenzisane. So i-America ma ingasebenzisana leZimbabwe ilizwe lethu lingabe lokuqonda kwezinye izinto kakhulu kakhulu. So siyayijabulela lento kakhulu. Akangeni umongameli omutsha mpela engene kangene kangene sibona ukuthi uguquko lubakhona laphana eZimbabwe bengena belungu bebuye belungisa izinto lezi ezifuna ukulungiswa yibo ngoba vele laba bantu siyabadinga noma ngeze senzeni senzeni siyabadinga eqinisweni siyabadinga.
Umnumzana Isaac Mpofu odabuka eMadabe layo uthi ulethemba lokuthi uBiden uzasebenza ngcono labantu ukuzwekazi le-Afrika.
Ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe kodwa kungaseZimbabwe kuphela, Africa as a whole. Ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe. Ngoba eZimbabwe ikhumbule ukuthi abantu beMelika bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncema kubonakala ukuthi kuzohamba njani. Labo abantu baseZimbabwe abafana nabomnankago kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF uthi uBiden ngasuza kakhule lutho eZimbabwe.
Akangiboni lutho olungatshintsha ngokungena ukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi and bama ngakhonokho. Sibonile u-Obama wangena sacawuti songena umuntu omnyama kuzalunga akula nto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela enginaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position athi ukufuna ukubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Lokhu kusekelwa umnumzana Charles Moyo.
Lokuthi uBiden engangena nje ezama ukuthi khona asize ilizwe leZimbabwe, hayi ilizwe lena vele ufana lo muntu othela amanzi phezu kwedwala. Ilizwe lakhe livele ngike lisalunga, angeke lilunge kule siphathamandla seZANU-PF.
Izijezo zenotho zetheswa abantu abakubandla leZANU-PF abedlula amathumi ayisithiyangalombili 83 lamakampani afika phose amathumi amane 37. Ilizwe leMelika lithi kumele kube lenguquko elizweni kungakesulwa izijezo lezi. Izijezo lezi ziphansi kohlangothi olubizwa ngokuthi i-Office of Foreign Assets Control. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, nginguKhisi Dube.